Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kwele Canada.
Wahamba kuma grocery stores like angeke uzithole lutho. Okwamanje izinto ezinjengama-tissue, ma-tissue papers zitholakala kanzima kakhulu. So sesihamba kuma convenience shop ukuze uzithole. Ngoba ungahamba ama-shop amakhulu njengabona Walmart, amanye amashomi nje amakhulu lala ngaseCanada angeke uze wathole. Ayi, coronavirus is affected kakhulu.
Umoya uthi okunye njalo okuhluphayo yikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo.
Ngikhuluma nje kwamanje asisebenzi sezindlini, especially thina sisebenza emahoteleni lana, ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebebaningi, so hayi asazi ukuthi lathi iyophela kanjani le ndaba yesi-coronavirus, but nginethemba lokuthi okuya kwesikhathi kuzobuya nesisombululo ukuthi kuzoyenziwa kanjani.
Unumzana Sipho Sigola ohlala eBhilitane uthi kuyamangalisa okwenzakala elizweni leli okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Indaba yecorona leyi ngani yenza into yenza amanga mani, ngoba into eyenzakalayo lapha uhlala kuma-outskirts of London, yebo naye kuyasiza kodwa uma sekunje abantu abasuke e-London sebebuye bazothenga yonke into, ama-shelf ase-empty, Sainsbury's, Waitrose, Morrison, Asda, empty, angazi ukuthi kuyohamba njani. Yazi into engiyibonayo lapha sizoba le zinkwilimba lo nkosikazi akeke sishiyane. Ekuseni lembini sivuka sikhayelele endlini, sizaze sisizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle izo ezibhekela amaqanda, siyaphila ngayo ama-omelets nxa sekunzima kakhulu. Hayi, ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini, manje sengibone ngamehlo. Hayi, asazi kuyoba njani.
Umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu bathithibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana.
Sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook, ngoba lesi sifo esizoqeda abantu aso sifo esingahlekisana ngaso. Uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyachona ilanga usulaso yini. Asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje.
Abafundisi bathi kuyabahlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile.
UNkulunkulu thena kumele sigcine abadala, yililizwe asitshela lona lonalelo. Kodwa ngenxa sokusiya mina kimi okuqondane lami, nakangikubona okungikhathazayo amanga mabi, ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoko ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela ilokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani. Ungananzelela umuntu ukuthi yathi ifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila mpilo bani, basebephila mpilo njengakhona khona kwakusenzala ngesikhathi sikaSodoma leGomora, sebephonga unatha behamba benqunu besithini, yafika ilokhuzeni i-AIDS yabathatha. Kwasitshiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abani. Kodwa kathesi kukhanya ngani sesikhohliwe, ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS. Kathesi sokufikileke futhi sokuzasikhumbuza ke futhi ukuthini, ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga, ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhole uyathandaza.
Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni, njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuya ngaphi konke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.